kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kuzibandlela 2024. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umculi olodumo uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla. Esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka-2024. Kaliboni umomo oselizweni uguquka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo elezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo eZimbabwe okuyinto athi yenziwa kakhulu libandla elibusayo elezanu PF. Kumbiko wakhe okhangelane lomnyaka omutsha, uNkomo usole izanu PF esithi yabunjwa phezu kwesisekelo sobandlululo futhi yehlukanisa abantu beZimbabwe ngemihlobo ngokubandlulula ikakhulu abantu besiNdebeleni leminye imihlobo yesishoneni. Ngokunjalo uNkomo ukhuthaze abantu ukuthi bafunde indimi ezehlukeneyo kuqala nje umnyaka omutsha ukuze bazwisisane enkulumeni njalo balwisane lobandlululo lolu ngoba esithi lubulala isizwe. Uthe igugurawundi yaphehlwa inzondo lobandlululo. Sixoxe lo Nkomo wachasisa okunengi.
Ubandlululo lolu aliqalanga izanu yodwa, izanu yancedisana lamangisi ekutheni ubandlululo libe nesisekelo sokuthi kulamaNdebele kulamaShona, yinto eyakuba izanu lamangisi ababandlululayo. Okokuqala sibili, ubandlululo silibona kubandlululana amanyisha zamazezulu kuze kuye kuthiwa nje ubaba uHebhethitepo kwakuyinto ubandlululo lolu. UHebhethitepo yayimanyisa amazezulu efuna ukuthatha amandla emanyikeni. Kwabuya-ke amakaranga ajoyina into leyo ebandlululo kuba ngamandla. So-ke kuqala ubukhokheli bezami, hatshi umuntu kazana obishona. Ubukhokheli bezami yinto lapho kuqala khona ubandlululo oluyinto oluhluphayo eZimbabwe.
Abantu besiNdebeleni bona bami ngaphi kulo lubandlululo, babaNkomo?
Abantu besiNdebeleni yiyo abakwi-receiving end yobandlululo. Ngabantu ababekezelayo, abantu bemathebeleleni, ngabantu abafisa ukwakha iZimbabwe eyi-one engalabandlululo. Kodwa-ke sithole ukuthi ngenxa yosiko lwezami olokubandlulula sithole ukuthi thina ngapha esiNdebeleni sihlezi siku-receiving end. Singakhuluma ngemisebenzi esiyinitshwayo, singakhuluma ngezikolo osithunyelwa abantu abangabaziyo ulimi lwesikhalanga, abantu abangabaziyo ulimi lwesisuthu, abantu abangabaziyo ulimi lwesitokeni. Ukuthi lezo zinsa abantu abo ku-early development, child development phansi khonale ukuthi vele bafuna ibe owathi hegemonic, ibe hegemoni ukuthi yonke kugcine wonke umuntu eZimbabwe eselitshona. Kuyindlela yokuthi kudilizwe ezinye indimi, kudilizwe amanye amasiko, kudilizwe abanye abantu abathile ikakhulu emaNdebeleni, ukuthi isizwe samaNdebele sichitshe siphele sidu. Kodwa hhayi, lathi singabantu bakankulunkulu kuphela. Asingeke sibonge ukuthi umuntu ethi uzahajaza ecede isizwe sonke esithi du, akwenzakali khonokho. Yinto ezimbi ezenziwa ngabantu abakhokheli ababi.
lithi lina kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukuthi abantu babandlululane. Ungathanda ukugcizelela phezu kwalokho?
Le mithetho eminingi eyenziwayo ebizweni eminye engalamtshelo nkedo imithetho yakhona, kodwa iqakathekile iyalandela. Kangiboni ukuthi kungaba yinto enzima ukuthi umuntu owenza ibandlululo ukwandlulule kumbe i-tribalism le-racism kumbe nokunye okukhubaza abanye abantu kube yinto engavunyelwayo emthethweni. Ngibonani kungaba yinhlehle kakhulu. Akulula ngoba abalamandla okwenza i-tribalism yibababusayo. So le mithetho kungaba nzima ukuyenza, kodwa ngibona ngani kungaba yikuqala kokuthi khona sikhontrole umkhuhlane lo o-tribalism. Ngoba nathi ngalokho sizama ukuthi siyakhe ngokukhulumisana kungala mthetho osiqondisayo, bonani uzasithatha isikhathi.
UMnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla lezapho sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma, yena othi ibandla lakhe liyamanyanisa abantu hathi ukuba bandlulula.
Into enhle ukuthi ukhuluma nami, mina lami ngumuntu osendebeleni ngisebandleni lebalele ngikusentral committee ebandla langikhona. So angazi ukubana nxa esikubona kuyabandlulula uyabe njalo futhi aphinde akhohlwe umfowethu ubabahle ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wathi kuthiwa isihlangasile. So thingahamba ngathi sindawonye sikwazi ukubana singabantwana bomhlabathi, abantwana beZimbabwe. So angazi yokubona yena ubandlululo alutshoyo mina engekho phakathi ulibona njani njalo olubone ngaphi, ngoba thina esiphakathi esingamaNdebele sisebenza kuhle, lawo amaShona sisebenze kuhle, namaKalanga sisebenze kuhle, namaTonga sisebenze kuhle, namaVenda lawo bonke nje abantu bonke sisebenza so ndawonye asibandlulani.
Uthi ubaba uNkomo ngijonjela kunhlelo zentuthuko isigaba seMandebeleni siyabandlululwa sichiwa phandle.
Intuthuko baba ilethwa ngabameli besigaba. Sikhuluma nje so ngoba kuthi kuyavota kuvotela amalunga ephalamente amakhansela. Nawo ufaka abantu abazafikabelwe yindimumumu bengakhulumi ngokodaba lapho abavela khona. Intuthuko izabuya njani? Ngoba phela umuntu oseharare kathi ngeke kwazi ushibona uhamba emadebeleleni ngaphandle kokuthi kodwa ummeli wangapha emadebeleleni angikhofi nalolo ngendlela egcweleni. Mina ngiye ngaba lilunga leli eleparlamenteni ikona bana ethela nabafoboma ngathi ngibhoda empilo ngahlolura uqalwane wekhenta wawufanye bake ungaxhumanisanga ngokuthi usebenze kuhle. Ngahamba ngawo bangumthindo eparlamenti bawulungisa waqale ukusebenza. Yebo ye iyake ube lamabhayida yamukuse, kodwa wantengizulwa na ungakhuluma ngodaba lwakho lapho uvela khona into yenze iyenzeka manje pho thina since 2000 lokuthunyela ama-MPs ayo-MDC ngakesho yi-TBC abakwaziyo yikufika ephalamendi babangumsindo bahlabele bengasakhulumi inkatazo esilazo kangapha emadebeleni. So zangisizathuthuka njani ithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba ngumsindo ephalamendi kodwaukuthi bayekhuluma inkatazo zethu esilazo ngawo.
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe. Lokho akusoze kulethe ingqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwa?
Yebo, ubandlululo kalufunakali. Even isisekelo sethu sombuso, i-constitution yeZimbabwe ayisezi ukubandlululana.
UMnumzana Joseph Chuma ulilunga leZanu PF Central Committee sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umculi olodumo eZimbabwe owedancehall uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers. UFreeman uvumile ukuba ube ngumngane welinye lamasela lawa eladutshulwa ngamapholisa lafa, kodwa ukulandule ukuthi bebe ntshontsha bonke. Icala alibotshelweyo livikwa ladalwa ngenyanga kaLwezi kumnyaka osanda kwedlula. UPraxedis Jeremiah uyalandisa.
Umculi lo uthethwe ngamapolisa awohlangothi olweCID homicide namhlanje ngecala eladalwa ngoLwezi nyakenye. Amapolisa athi uFreeman wasebenza lomuyi uGodfrey Machingura kanye loPaul Ernest Mzenge Joe ukudala icala lokufuna ukudlengula umnumzana Paul Jimbotsa. Yena ke uhlala emzini oweMount Pleasant eHarare. Amapolisa athi umculi lo nguye owapha amasela lawa iKelly kaChimbotsa. Kugwalo olwewarned and questioned statement, uChizanga ulandule icala leli esithi izigebengu lezi zazingabangane bakhe ngempela, hatshi ukuthi wayesebenza labo. Uzamiswa phambi komthethwandaba kuyonale iviki. Ababili laba abathi uMachingura loJo babotshwe ngamapolisa bephakathi kokudlwengula omunye usomabhizimusi waseHarare. UMachingura owayengumngane kaChizanga udutshule wahle wafela khona lapho ebotshwa nyakinye ngoLwezi.
I-Israel ithi isingena esigabeni esitsha esempi yayo leqembu leHamas esihlengeni seGaza. Yazise ngomvulo ukuthi iza kwehlisa inani lamasotsha eGaza njalo isiqala ukuhlasela indawo ezithize ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeHamas. Impi le isingene kunyanga yesine njalo isibulalise abantu abanengi, iyachiya abanye abafika izigidi ezimbili, i-2 million bengasela mizi. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe esebenza le nhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Abula angqondo ngoba anti manda bakhona khathesi sebethule bakhetha i-headquarters ye-Hamas. Impi yakhona bayesecabana lo bantu nxa sebephumelele ukuphitha i-Hamas. So I saw impi yempi yimpi eyomnotho welizwe ukuthi babe le ndlela yokuthi bedlule besiya kuMediterranean. So lapho okhona abanye abantu ngoba khathesi vele sikhangela ukubhilijeka kwe-Philidia kweGaza. Angikhole ukuthi saba le resistance iyalikosa.
Ipho lapha kungaphathisa njani ukuthi kumiswe konke lokho?
Into ekhona lapha ukuthi i-America iyona elamandla okuthi impi leyana iphele, ngoba nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel uBenjamin Netanyahu ethi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasuzile uku-neutralize i-Hamas, i-America ifanele ithi yona njengoba siqedile impi namaliqatha e-Hamas uza kwenzeka kathesi sibulala abantu abangela ojuli ongelacala. Njengokubona kwami ngibona ngathi i-America uJoe Biden uyakwanisa ukuthi aphikhe ifoni athathe ucingo wathi uNetanyahu athi impi siphelile, yebo achieve objectives bisela abafana wokuthela kuyo.
Ngokubhidliza osekwenziwe lokhu Ngwenya, ubona sengathi phambili akusoze kube lo dubo na?
Ya, yikho phela bese ama-analysts avele athona impi yakhona kayela ngqondo yokubhidliza ama-buildings kumbe izakhiwo zeGaza, ngoba nxa usilwa la malecatsha ulwa labantu abangena regular army. So njengokubona kwamina ngikhangele ngivelela ngapha ezansi ngibona ngathi mina amasotsha sokulamasotsha amaningi azavolontiya ukuthi bangibangene kuHamas. Ngapha ngapha Israel iyadiliza iziyakhiwa zezi yeGaza, kodwa ngapha abantu balobuhlungu ngibona ngathi sekusebezimisele ukuthi baza joina iHamas abantwana abazali bakhona labantu ababo labazulu bezinjulwane Israel iqale impi abasuzi abangasuzi bayiqede lo bebedilile izakhiwa zeGaza City kodwa sebehlanyele amasotha amaningi eHamas.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo usebenza lenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka-2024 kaliboni kusiba lobubelo kwezenotho. Abasakhulayo laba bathi lanxa bezazama ngazo zonke indlela ukukhusela izimuli zabo babona kusiba lobunzima kudaba lokutholakala kwemisebenzi. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
UMajuri Sibanda ohlala eHarare ngomunye wabathi awusoze uguquke umnotho welizwe kanye lezombusazwe.
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngonipha ithuba lokungena ku-2024. Kodwa ngamalanga nje afanani lamanye ngoba sikhuluma kanje akulalutho esingathi lungcono sivela mhlaka kanjani. Imisebenzi ayitholakali, amagetsi akula, ayahlupha, izinto ziyadura, yikho ngisithi kuyafana. Ngibona umnyaka lo esikuwo ufana loka-2023, yabo ume njengoka-2023.
Kodwa omunye osakhulayo, uMunyaradzi Takorekana, uthi ukhangelele okuhle lonyaka.
Sibheke ukuthi u-2024 ube ngumnyanga ozasivula ingqondo kukhutsha kulokho esihlangene lakho ku-2023. Ngicabanga ukuthi it's a year of enhancement, umnyaka wokuthi sikhule phakathi kokwenza kwethu, especially endleleni zokuthi singafumana njani izimali njengabatsha. Sisiya phambili sikhangelele ukuthi iminyaka isiba phambili yakho into ziyabe zibuya zizintsha.
Ubheka impilo Ncube osakhulayo odinga amadlelo angcono kwele South Africa uthi bazadonsa nzima ontanga lonyaka.
Ngasikhangele izinqumo ezithethwe nguMinister of Finance ukukhweza intengo yamapassports, amanye ama-taxes asepropoziwe, lento ezinye ezinjalo, i-inflation iyaqhubeka isiya phezulu. Uthole ukuthi xa kade ngisenze engikwenzayo ngomnyaka ophelileyo ngiyaqhubeka ngisenza khonokho, ngithola naleyo imali kade ngiyithola ayisanginiki ivalue ekade inika yona ngomnyaka ophelileyo. So ongangokuthi thina njengolutsha sibhekane nohlupho olukhulu kakhulu ngoba imizamo yethu iya iloko isehla.
Wengeze esithi abatsha kumele bephume lamanye amacebo okuziphilisa.
Ngalowo mnyaka omutsha ngikhangelela ukuthi singazama ukuthi sikhangele amanye amaqhinga esingawayenza, sidinge ezinye indawo lapho esingathola khona ngoba kulezi nsuku imali ikuthenga lokuthengisa iwoda nje. So ikudinga nje ezinye indawo ezichipha, ezinye indawo ezingayenza ukuthi iprofit yethu iyande kancane. Ngaphandle kwalokho hayi, ngikhangelela ukuthi umnyaka lo uzabe unzima kakhulu.
I-Studio 7 izame ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngezikhalazo zabatsha lezi, kodwa umphathi ntambo ohlangothi olubona ngabatsha, uMnumzana Thino Machakaire, kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe ku-WhatsApp singakayi emoyeni. Kodwa uhlala esithi akhona amathuba abatsha kwele Zimbabwe njalo kumele bawasebenzise bengakacabangi ukuya phandle kwelizwe. Uthi amathuba la abalisa ukuthola imali ebhanga labatsha ele-Empower Bank eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi leyokufundiswa imisebenzi yezandla. Ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology njalo ocubungula indaba zabatsha, uMnumzana Methuseli Moyo, uthi kumele bame njalo beqine abatsha lonyaka.
Abatsha kumele balungiselele bedonse nzima emisebenzini yezandla abayenzayo ezifundweni zabo. Bakhalele kusasa ngoba abatsha yiyo ikusasa yethu yelizwe. Hayi okwenzakalayo ngo-2023 sonke siyakwazi, kodwa sokwenzakala kwadlula. Kuyadingeka ukuthi abantu-ke bafocus entweni ezingabanceda, ezingaguquli impilo yabo as individuals and also as groups and communities. Beqale nje amaprojekthi, bedinge usekelo ukuthi basebenze.
Kulabatsha abaningi abasuka eZimbabwe kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe abathi kunzima ukuphila elizweni leli. Ngimele iStudio 7 iHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Bakhathazekile abaningi abathi umnotho weZimbabwe kawusoze uguquke lonyaka ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezehlulekela. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU PF bathi abantu kumele babe lamacebo okuguqula impilo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uyalandisa.
Omunye wabathi awusoze uguquke umnotho wakwele Zimbabwe nkosikazi Zanele Mguni okhokhela ibandla leMayibuye People's Party.
Kuyasimangaza thina siliqembu iMayibuye People's Party, njalo kuyasethusa ukuthi sibone ukuthi kusaselabantu phakathi kwaleli lizwe laseZimbabwe abakholwayo njalo abasalokholo lokuthi leli qembu elisibusayo leli elikudala lisibusa iZANU PF kukhona abasangakwenza kwezomnotho ukuguqula umnotho wakuleli lizwe. Ngikhuluma nje namhlanje msakazi, akula ngisho yona iPanado ezibhedlela zakithi, akula ngisho yona iparacetamol. Uhulumeni lo weZANU PF walithatha lelizwe ezandleni zabelungu ngo-1980, kulizwe elalihlonitshwa iAfrika yonke, balihudulela phansi, balidonsela phansi, akukho abayobuya bekwenze. Namhlanje sithenge isinkwa ngedola, imali yaseMelika, kodwa akekho umuntu oyiholayo phakathi la ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngisimo esingekho normali yelesi elizweni. Namhlanje uhulumeni ufuna imali kithi, abantu babhadaliswa imigodi, batheliswa imigodi yamanzi abazithelele yona, sokuthiwa sokuyabhadala le mizi ebizayo okwakuyinto eyayisenziwa nguhulumeni woncindezelo. Ngenxa yokuthi uhulumeni wethu uhlulekile ukuthi yena alethe imali, uhlulekile ukuthi alethe ama-investors elizweni, imali usezoyifuna ebantwini.
Unkosikazi Mguni uthi kumnyama phambili,
ayiwekho ama-investors angabuya elizweni elinenkinga yezepolitiki. Ayikho into iZANU PF eyenzile ukuthi iheke abantu bangaphandle ukuthi bezotshala elizweni as long bencindezela amalungelo abantu. Ayikho into ezoqonda ipolitiki yelizwe lethu, ayikho lento le okuthiwa yi-openness yokuthi ingaheka umuntu ongaphandle athi ngizotshala. Ngakho thina siliqembu sibona ngani isimo sezomnotho ngalo nyaka sisazoba nzima ngendlela eyisimanga. Masibona nje since uhulumeni weZANU PF wathatha isimo siba worse each and every day. Akubuyeli emuva, asazi noma banawo yini ama-policies wokuthi beheha abantu wokudevelop umkhonomi, kodwa as long ipolitiki yakuleli lizwe ihlaba inameva ihlukumeza abantu, ayikho into abangayenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Umnumzana God knows Sibanda webandla le-Congress of Transformation laye uthandabuza okuza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa lonyaka ekuthuthukiseni umnotho.
Inkosi kayibusise ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sesiphithiphithi lapho abantu bebalekela udubo oluselizweni besiya kuba iziphepheli zomhlaba. Ngenxa kahulumende ohuquluza umnotho welizwe abuye abulale abamisa amakhanda, ilizwe kathesi lifile ngenxa kahulumende ongelandaba labantu olama-policies ancindezela abantu. Uhulumende wamamenemene okhangelele ukutshontsha kuphela. Kumele sisebenze kanzima eminyakeni lo omutsha ka-2024. Ngiyalinxusa lonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi akekho umuntu ongalenzela anything. Ngithi asisukumeni sizilungiseleni ilizwe lapho esokwazi khona ukuthi sizifakele owethu uhulumende ozosimela.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF uthi abantu kumele bedinge amacebo amatsha okuzithuthukisa lonyaka ngesikhathi kulesikhudumezi se-El Nino esilakho ukuphazamisa umnotho.
Kusokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke kubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu, lokhu abakuthi ngesikhiwa yi-water harvesting, ukuthi kugcinwe amanzi njengoba sikwazi amanzi azahlupha. Bese kusithi even labo abezifuyo labo bakhangele izindlela zokuthi izifuyo zabo bazazidingela okunye ukudla okokuthi kona baziphe, ngoba ukudla lokhu okusemadlelweni kuzaba kulutshwane njalo futhi abanye bananzelela ukubana babe sesibangeni sokuvuma ukuthengisa ezinye izifuyo ukwenza ukuthi kona leyo mali incedise ukugcina ezinye lezi abazabe besele lazo, ngoba ungumdengekele kwenza njalo ungagcina usulahlekelwe izo zonke izifuyo.
Kukhangelelwe ukuba umnotho wakwele Zimbabwe uzancipha lonyaka ngenxa yesigudumezi se-El Nino esidala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Akasekho uPeter Magubane, intatheli zindaba yemifanekiso eyaba lodumo kwele South Africa ngesikhathi lelo lizwe lilwela uzibuse. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
UMagubane onguye owathatha imifanekiso yomvukela wezifundi umzabalazo oweSoweto ngomnyaka ka-1976 ubhubhe ngomvulo esele minyaka engamashumi edlula athobamunemunye 91 ngemva kwempi yenkululeko. Nguye owahle waba yintatheli zindaba yemifanekiso kumbe i-photojournalist kahulumende lapho owayengumongameli Nelson Mandela wakhululwa khona ejele ngomnyaka ka-1990 lalapho esesembusweni ngomnyaka ka-1969. UMagubane wabotshelwa ukuthatha imifanekiso yokutshengisela okwakusenziwa ngabantu phandle kwejele lalapho okwakuvalelwe khona unkosikazi Winnie Mandela, umka owayengumongameli Mandela leyinye inkokheli yomzabalazolo. Umthethwandaba wamgweba ukuhlala ejele okweminyaka phose emibili engahlangani lezinye izibotshwa ku-confinement. Wathi lalapho isekhululwa, imthethwandaba yamvimba ukubathatha imifanekiso okweminyaka emihlanu. Abezindaba abe-French News Agency, AFP, babika ukubana umphathithambo wezamasiko unkosikazi Zizi Zodwa uthi ele-South Africa lilahlekelwe kakhulu liqhawe lesizwe owayengumuntu owayelesibindi owathapha izindaba zempi yokukhululwa kwele-South Africa elandisa imbali yale impi ngemifanekiso yakhe.
Live talk namhlanje kuhlelo The Connection uTaboka Ncube uxoxa labasakhulayo ngabakukhangeleleyo kulumnyaka esiwusungule izolo oka 2024. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umculi olodumo uEnergy Chizanga owaziwa njalo ngokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Kanti umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho owenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.